Ama debates anje mahle kakhulu nxa engenzakala eZimbabwe ngoba lokho kuyanika ama citizens eZimbabwe ukuthi khona bakwazi ukuthi khona bakhethe upresident bemkhethela isimilo sakhe lohlonzi lwakhe lezinto azama ukuthi aziveze njalo azifeze eZimbabwe instead yokuthi khona abantu beZimbabwe bakhethe umuntu ngoba ngumuntu wesishoneni kumbe umuntu wesindebeleni kumbe litiwa kumbe ngumuntu wayiphi i-religion. Yikho esingakufuniyo khonokho ukuthi sifom ukukhetha upresident ngoba uvela emashonaland, ngoba uvela emathebeland, ngoba uvela kweyiphi indawo. Sifuna ukuthi sithathe umuntu ongumZimbabwean simkhethe ngoba umele thina sonke regardless of i-background yakhe ngoba umshona kumbe umndebele kumbe umkhiwa kumbe likhalazi kumbe ukhonza luphi uhlobo. Sifuna ukukhetha the best of the best and ukuthi size senze njalo kumele ukuthi bonke ama-contenders presidency eZimbabwe bedebate nxa bedebate so lathi ama citizens siyabe silalele sisiza ukuthi onguye olomqotho nguthi ukuthi simvote lo sasimela sonke as citizens of Zimbabwe.
Ubona ngazani ke eZimbabwe lingakwenza nini konoko kuyenzakala sibili ukuthi ugcine ku debate nje njengakonoko okwenzakala la
kuyenzakala sibili kanti okwenza kwenzakale khona phe America yikuyinanti America lalo lizwe labantu njengeZimbabwe njengoba lathi singabantu ikuthi nje kuphela thina nxa silabantu abayiziqoqodwa abanje abomgabe lezanu PF abangafuni ukuthi khona the respect amalungelo ethu.